namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala oqoqesha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi umzilikazi ngeviki edluleyo
wahamba kuhle kakhulu amatshitshi lawaphatheka ngoba kuvele kulisiko lethu ukuthi kube namatshitshi yikho abakhona ngaleso sikhathi okwalifanele babekhona endlileyo
siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe lathola yini imvumo kuhulumente kumbe hayi lazenze
hayi kuvele belisiko lethu livele lithi itshitshi ngalizili ngoba into wami intombi into engakaphindwa so vele bona nxa besenza isiko lomtshintshi abagqoki ngaphezulu nokugqokela njengekhonkhana okuyisitetana kwakho ngamabhidi sasigcwalisa isiko ngokwalo sasinto ezaliyile lokhana kokugqoka phezulu okokuthile vele akusikho siyabe sihlonza kungayisikho sitho sakazona inkulumo yenza ukuthi kuyathiwa abagqokanga kuthiwe njani njani benzelela into eziningiye hayi sasingesabi noba sasenza isiko lethu lawo sasizamchasisele ukuthi umhlobo ngomhlobo kwesiko ube mvela ukwenza izinto zabo sibe senze amasiko akithi ngokujekeyo ngendlela efaneleyo
liyabathola yini asebekhulile kumbe hhayi kubuye abancane kakhulu
sinabo sibili abakhulile abazimkombinto abazigcinile singaba bama-17-18 khonapha 19 siyaphezulu nawo kodwa sichalisa ukuthi itshitshi lise lifundiswe lilinani afundise isiko lelo ilisina nokuhlabelela izingoma eziqondane namatshitshi so sinabo abakhulileyo sibe nabo abancane baqalise nabo bekancane ngaya bekhula
kuyini kahle kahle elibafundisa khona
sibafundisa kakhulu ngokuziphatha ukuziphatha yikuzigcina i-hygiene ukuzihlamba nokuziphatha kuhle bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumntwana ozazigcina angayi emacansini isikhathi sakhe singakafiki wonke umuntu oyintombazana kumile ecansini ngomuntu oyasemzelile wamlobola eseshade nawo khonokho ukugeza kuyafanana nje lasesikhiweni ukuthi siyabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiye esikhathini akhe bahlambuluke nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule aziwatshe zihlale zihlambulukile siya futhi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani inhlonipho ukuthi kuhlonipha abantu abadala sibafundisele ukuthi bazibumbe babumbeke babe lembeko kumele bazivikele bengayo emacansini esikhathi singakafiki sibatshengise nemikhuhlane yonke ekhona leleyo ingubazi ivulamakwa nokuzithwala umntwana ongaphandle komtshato baeisingozi yakho ukuthi umntwana le uzahlupheka kakhulu
wona waqhubeka njani umcimbi wokunanza inkosi umzilikazi liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona
owalo mnyaka ube muhle kakhulu singathi khona nje sicalisa sisuke kuhambeni sivuya esithoko kube nomehluko sivunye ukungena ngapho okusigcoko kumeni sibe singavunyelwa ubaaufane ukhumali behlasicotshe akufuneke baphaziphubeniaphubani masinya kodwa yafika naphana zasikalekhosikhathi umntawana wasi-adresa asivalesa umbote khona lokuyana wasi-adresa kuhle wakhuluma nathi kuhle hhayi sazikhabhela kuhle izimota zethu sazihambela kuhle abantwana nabo bazizwa besimelile amatshitshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibekhona abedinga bekhona bonke abenlamshi bebekhona beshubeshakekuleni namatshitshi ethesasafrika bekhona uhambe muhle kakhulu
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshitshi ele intombi zomhlahlandlela asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uzithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.